Ayinani leli alilife ngokubona kwethu life kodwa esikunanzelele ukuthi abantu abaningi basebenzise ama mobile phones abo ukuverify information yabo le ku voters roll. Abalutshwane kakhulu less than 1 million basebenzise ukuya kuma physical verification yale yathi khona kuma polling stations ade sethu apho yizeke. Lokhu kutshengisela ukuthi khona kungayisikho ukuthi bekule le i platform le phone bekuzaba lenani elilutshwane kakhulu ekukhangeleni ekuinspecteni voters roll. 2.9 million ngabantu abaningi kakhulu kodwa esizibuza khona njengenhlanganiso yokuthi khona ingabe kuvotwa online ingabe kuthutha iningi labantu liyavota kodwa lokho ukuthi umuntu uyasuka physically inspect or physically cast the vote ikwesina zeyakhona ukuthi kungabe kuyilapha okulohluphe khona kakhulu. Lonke sizazama ukubakhuthaza abantu ukuthi sincedisane nini ukuthi sibhalise nini ukuvota kodwa sikunanzelela ukuthi inkinga ekhona ukuthi ama voter registration centers akhona kathesi akuma districts la kuma provincial offices awezeki okungasondawo yokuthi ungaphonga uvuke ekuseni ezindaweni eziningi ukuthi susiya khona sokuyi cost yokuthi umuntu akati bhasi akati umchova akijime ebhalise ukuvota. Ukuvota khona kuqakathekile kodwa besikhangelela ukuthi ingabe bekungaba lenye iblitz yokuthi sikhankase njalo kutsha izekhi besebantwini abantu bekwanisa ukubhalisa ukuvota.
Kodwa abantu bayakwazi yini ukuthi bengaqhubeka bebhalisela ukuvota lanxa kungela blitz leyo? Kukanti liyakhulumisana yini kathesi lenhlanganiso yeZEC njalo liyasuthiseka ngendlela eqhuba ngayo uhlelo lolo?
Njengenhlanganiso sihlezi sikhuthaza langesikhathi seblitz lapho izekhi khona ebantwini besibakhuthaza abantu ukuthi nxa ungakwanisanga ukubhalisa kathesi sungabhalisa any other i-voter registration kayivalwa vele. Noma ungabe usemazweni ubuye eZimbabwe namuhla uyahamba kuzeke office kuphela ufike ubhalise ukuvota akuvalwa. Noma kulamanye ama-process ayenziwayo okufana voter inspection le delimitation lezayo kodwa ukubhalisa ukuvota vele kakuvalwa. So abantu nxa ulapho okhona ufinyelele lapho kuduze lezeke office kumbe uthe usuke enkayi egwelutsheni wabuye enkayi seta gijima usuye ngena ezeke office ekhona lapho eduze lawo ubhalise ukuvota akumiwa ukubhalisa ukuvota. Noma adungekho elizweni ngesikhathi seblitz ubuyile kathesi uyafika ubhalise ukuvota kumazeke offices. So kuqakathekile khonka ukuthi abantu bakuzwise njalo emfundisweni yethu vele besikhuthaza njalo nje ukuthi ubhalise ukuvota akakumiwa. Nxa ungathena 18 years namuhla hamba ubhalise ukuvota uzathola ithuba lokukhetha ibukhokheli ongabe ubufuna esigabeni ewadini e-constituency yakho lani kungakhathalelekile ukuthi izekhi ilamanye ama-stages ewayenzayo afana labo inspection bona laba afana nalabo delimitation.